Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 5 kumabasa 2019. Igama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abala kudla, abala manzi okusebenzisa kusukisela kulokhu esikubiza ukuthi i-climate change.
Kusungulwa esinye njalo isikhwama sokuphathisa abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho esemali engamadola ayisigidi ezingamachumi ayisithupha.
Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho kwenzakala eRwanda yokuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha i-responsibility njengohulumende.
Ele Rwanda linanza ilanga lombhuqazwe owenzakala kulelo lizwe ngesikhathi eZimbabwe lokhu lingacace ukuthini owalo umbhuqazwe owegugura wundi uzaphathwa njani.
Wait kawe look out masuku we lonanzelelo ngabantu bonke kusukela kwabancane kuzipha kusiya kwabaphezulu ngani.
Kwenziwa isikhumbuzo sikamnumzana Lookout Masuku, yena owayengumkhokheli we-Vio leZebra. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende emanyene labo manyano wamazwi omhlaba we-United Nations namuhla basungule uhlelo lokudinga usizo lwemali engena kuzigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola emelika. I-$60 million ezasetshenziswa ukuphathisa abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho ele-cyclone Idai. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Imali le ingezelela kuleyo kwebivele idingwa nguhulumende kusicelo sakhe asenza ekuqaleni walolu dubo esifika phose amadola angamakhulu amabili ezigidi ezilengxenye $234 million. Sekusitsho ukuba ndawonye isizofika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola akwele Melika US$294 million kuleyo edingwa ngabatholisa usizo ukungezelela kuleyo ebivele izosetshenziswa kwezokusiza labo ababhekane lendlala, isimo kwezomnotho kanye lodubo oselulethwe lizulu elilesiphepho elilethwe yi-cyclone Idai. Embikweni wakhe awethule emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini e-UN eHarare, ummeli we-United Nations kuleli umnumzana Bishop Parajuli uthi lokhu kwenziwa ngemva kokuba uhulumende akhalaze ukuthi udinga usizo lwesiphangiphangi lwezigidi ezedlula kancinyane amakhulu amabili $234 million oluqondiswe kubantu abedlula kancinyane izigidi ezimbili $2.2 million kubangelwa isimo kwezomnotho emadolobheni lemaphandleni. Uzulu weZimbabwe wemukele ngenjabulo lelinyathelo eselithethwe ngabe-UN ukusungula inhlelo zokubuthanisa imali eqondiswe ekutholiseni usizo kulabo abawelwa ludubo ngemva kwezulu le-cyclone Idai. Oqhuba umsebenzi wezokuhlaziya enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uthi kungumqondo omuhle lo osuwenziwe ngabe-UN bemanyene lohulumende weZimbabwe kanye lezinye inhlanganiso eziphatheke kwezokutholisa usizo kuZulu.
Lwenxa abantu bexabana, abantwana mase begula, umama nayo yanjani, siyabambana njengabantu sincise ixhaso ukuthi abantwana besile. So mbonani ulinyathelo elihle ngoba baqakathekisa impilo yomuntu kwedlula ingxabano eziba khona, ukukhuthana okukhona okwenzakalayo phakathi kwamazwe.
Ugumbo othi liqakathekile inyathelo lokubuthanisa imali yokunceda abehlelwe ludubo olulethwe lizulu lesikhukhula le-cyclone Idai ukubavikela kwezinye ingozi ezifana lemikhuhlane ebalisa eyesihudo.
Bangu na sahihi zungu njalo. Abantu la manawa pila la pana katezi soba sebebulawa mkushani eskuto sabala lizwe lungu kusuba nginye disaster futi mbuna nguwe zinya teleji shubuti ya tinga sibili kutabantu bebeke kachana ukungazwani lukiana bebambani
uko kanyela la ukele lukuba asizwe uzulu ochelwe ngamabele emasimini kungogunye ukumbu ati gungome nga kakulu umkondisi wenhlanganiso isebenzelana lozulu emaphandleni Ye Growth Edge Development Program Zimbabwe umnumzana Zisunko Ndlovu ngomunye wabasekelele linyathelo elithethwe ngukhulumende labe United Nations
sibona ukuqhakathekile ukuthi imali leyi ibe imali njalo eya yenelisa ukunceda abanye abasezigabeni esijineyo eZimbabwe ilizwe lonke jikelele especially ikakhulu abasemaphandleni sebeqala ukukhala besithi abala kudla, abala manzi ukusebenzisa kusukusela kulokhu esikubiza ukuthi i-climate change.
Leli nyathelo elithethwe nguhulumende lokudinga lolu sizo kusesemasinya uZisunko Ndlovu uthi kungeliqatheke kakhulu. Lumhlangano owenzelwe emahofisini e-United Nations ungenwe njalo ngabenhlanganiso ezitholisa usizo kanye lezisebenzisana lozulu. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho eChimanimani East esigabeni seMutswangwa kuward 23 batshone bemelele ukudla obekuthiwa kuzalethwa ihelicopter namuhla kodwa lize latshona kungabuyanga lokho kudla. Ukansila walindawo umnumzana Joel Dumakwezu uthi ihelicopter ezileyo iphelele ekliniki lapho echiye khona ukudla okuthiwe ngokwalikliniki. Ngokunjalo uDumakwezu uthi uzulu weMtswangwa udanile kakhulu ngoba esifa ngendlala. Kodwa eChipinge esigabeni sako Checheche lapho uZulu abekhala khona ngokuthi ukudla akufiki ngemfanelo umumo ubikwa usunganeno njalo abantu abanengi sebethola uncedo olubanzi. Sixoxele omunye wabantu laba unkosazana Salimlambo.
Singathoka kathesi ukudla sokufika ngcono, imigwaqo futhi sivulekile, amanye amabholopho selungisiwe. So ukudla okuningi kufika kuhle. Kodwa inkinga esiyibonayo ekade siyenzakala yukuthi ukunikwa kokudla yikho kade sokuhlupha ngoba abantu bebenikana ngokwazana lokuthi umuntu usupporta iparty it. Kodwa ukudla sibili sifuna ukubonga kakhulu bekufika kuhle kunengi lempahla lengubo sibili sithanda ukubonga ngoba izinto besizithola.
Udaba lokubandlululwa kwabanye kuphiweni ukudla lapha lusaqhubeka yini kumbe solunganeno?
Ngingathi solulungisiwe kodwa bakhona abangathi basakuyenza. Kodwa akusafani lamaviki adlulileyo okuthi abantu abaningi bebengatholi ukudla ngendaba zona lezi. Kodwa okwakathesi sibili abantu bebezama ukuthi benike wonke umuntu ukudla. So ngingathi okwakathesi iningi labantu abaswelayo belilithola ukudla. Kulela labo kade bengatholi ukudla ngenxa yokuthi indawo akade bekizo bekungafikeki. Okwakathesi indawo zakhona sokungathi sokulemigwaqo efika kibo. So singathi okwakathesi abantu abaningi sebethola ukudla.
Abakhukhulelwe imizi yahamba yonke bayazithola ingubo batholile lamatende lapho abafihla khona amakhanda.
Yes, ngathi iningi lakhona bathole amatende, abanye bathole ingubo, abanye lempahla bazitholile. Kodwa bebelokhe bekhalela ukuthi itende lingaba yinto yokuthi ungafihla okwakathesi kodwa bakhalela ukuthi ngabe uhulumende kumbe ezinye inhlanganiso ezithathisayo zingakwanisa ukuthi bebayakhele izindlu ngokuphangisa ngoba sebesesabele ukuthi umqando usuzabuya sizoqalisa umqando lo. So bebekhalela khona lokhu ukuthi ngabe bengathola usizo lokuthi beyakhele izindlu kodwa hhayi amatende lengubo bebekuthola sibili.
Unkosazana Salimlambo isakhamuzisa kwecheche eChipinge sixoxela kobulawayo. Kusenjalo inani labantu ababulawa yi-cyclone Idai seliqonge lafika ku-344. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lokucacisile ilokhu namuhla. Lusithi leli yilo inani eliqondileyo athi elibikwe izolo elamakhulu phose amahlanu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ele Rwanda linanza ilanga lombhuqazwe owenzakala kulelo lizwe ngesikhathi eZimbabwe lokho lingacaci ekuthini owalo umbhuqazwe owegugurawundi uzaphathwa njani. Sokuleminyaka engamashumi amabili lathoba mnemunye kwenzakala lombhuqazwe lapho abohlobo lwesihutu ababulala khona osowabo besithutsi abafika phose isigidi esisodwa i-1 million. Lumbhuqazwe waphela ngemva kokuthatha intambo zombuso kukamongameli Paul Kagame ngomnyaka ka-1994. Kusukela ngalowo mnyaka ilizwe leRwanda selithuthuke ukwedlula amazwe wonke asezwekazi le-Afrika. Leli langa lizananzwa emhlabeni jikelele ngitsho laseZimbabwe okuza kuba khona lombuthano eHarare ngeviki ezayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kunengi okungafundwa ngele Zimbabwe lalo elaba lombhuqazwe olokhu uzila ukukhulunywa ngawo.
Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho kwenzakala eRwanda yokuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha i-responsibility njengohulumende likhokhelele ehlelweni lokukhumisana umlotha ngeqiniso, hhayi ukuthi lifune ukucwilisa abanye abantu. Ungakhayela eRwanda kule museum enkakhayi zabantu abafayo. ERwanda uhulumende wangikhona ulelanga lokukhumbula isenzakalo sona siya okuyinto ezilayo kwelakithi. So ilizwe leZimbabwe mhlazana liza kuvuma njengohulumende ukuthi hayi kwenzakala igugurawundi yayiyinto embi, and njengoba yenzakala asenzeni inhlelo to promote i-peace, to promote this and that, anje kuzaba lokuthula elizweni ngoba lalabo abafutheleneyo kwabantu bafuthelene ukuthi savulawa kanikezwa akula muntu ofuna ukuvuma ukuthi kwenzakala sabulawa asivunyela ukuthi sikhulume ngakho. So konke khonokho yikho ukuthi okwenza abantu beMandebeleni leZimbabwe jikelele befuthelane ngamandla, kodwa uhulumende ngakuthatha ukuthi hayi bantu kwaphambaniseke. Sicelani uxolo, sicelani ukukhulumisana umlotha, asibeni lamalanga okuthi sikhumbule laba bantu, asibeni nendlela zokuthi laba abangabekwanga ngendlela ezizo bebeke ngendlela eziyizo, into ezifana nayo kuzaba nokuthula elizweni.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende useke wazama ukuthi alungisise lolu daba ngokusungula inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela logatsha lokukhumisana umlotha. Akwenelanga yini lokhu okwenziwa nguhulumende weZimbabwe?
Okwenziwa nguhulumende weZimbabwe kunjengomuntu othenge imota entsha, kumvena umuntu othenge injini entsha kodwa ingafakwanga emotele. Okudingakalayo okungenza into leyi ihambe ihambe iphumelele ukuthi right to the commission nansiya, why don't you resource it? Uma ungakhangela iZimbabwe Electoral Commission ukhangele these other commissions, iZimbabwe Electoral Commission balezimota balani, but laba kabala malesi izinto efuweli kanti kholi ukuthi uhulumende nalo yakuvuze baningi. So abala ndlela yokuthi befinyelela abantu aba sukumezekileyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu esigabeni seMandebeleni ibhejuli kaZulu. Kubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Izakhamizi zangobulawayo bezithe gwaqa e-Small City Hall namuhla zikhumbula owayengumkhokheli weviyo lezipra uMoyi uGeneral Lookout Masuku. Kunkulumo eqhutshwe ngomunye umlweli wenkululeko omhlophe uJeremy Brickwall, yena ochaze uMoyi njengomuntu oqotho njalo owayelobuntu kakhulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umnumzana Brickhill owayekhulumisana lo General Masuku ngamalanga akhe okugcina uchaze uMoyi njengomuntu owayeqotho njalo elobuntu.
He knew that his illness was fatal.
Wayesazihlukula madlingo abayigozi.
And he faced his death with defiance and bravery.
Wabhekana nokufa kwakhe ngesibindi esesabisayo.
But above all, he was a compassionate man. He was concerned not about himself, but about others.
Umqondisi weMafela Trust uMnumzana Zefania Nkomo uqhathekise ilanga lokukhumbula uGeneral Lookout Masuku. Ngesizwe imbono yakhe.
Ilanga lalimhle likaMasuku ngibona ngani le liveza izinto eziningi ezingancedisa isizwe samaNdebele esingaphansi kokuncindezelo olwathiwa ngamakhiwa lalamhla lokhu esiphakathi walo.
Umnumzana Benny Moyo ongumcubunguli laye ongene isikhumbuzo salamuhla uchaze uMoyi njengeqhawe elalilombono wokuthuthukisa isizwe.
Weliqhawe uLookout Masuku welonanzelelo ngabantu bonke kusukusela kwabancane kuzipha kusiya kwabaphezulu nga wayelenkuthazelo enkulu ngekusasa yethu la ngekusasa elizweleni.
Umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eye ibhethu likaZulu abayibo abaqoqela umbuthano uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi balusizi ngoba okwalwelwa ngomuyi sekusenziwa ize ngababusi abakhona manje.
Ilanga lanamhlanje lilanga elibuhlungu ngoba sikhumbula owayekhomanda ibuto leZipra elalilwela ukuthi abantu bebe lejustice lenhlala kahle economically. But ma ukhangele izithukuthuku zabantu beZipra lendlela abantu abaphila ngayo kade kuyi-opposite yalokho.
Isakhamuzi sakobulawayo esingenela umhlangano unkosikazi Beauty Ncube uthi ilanga likaGeneral Masuku libathunuka amanxeba.
Ilanga lanamhla lindokose kakhulu. Yinko ngelanga lanamhla uLookout Masuku nxa simkhumbula uthunuka amanxeba. Kodwa sibuye sisiduduze ukuthi lokho esilezibindi zokumela leyo nto enzima kangako.
Inhlanganiso ye-ibhethu likaZulu le-Habakuk Trust bebambene bahlele ilanga lokukhumbula uMoyi uGeneral Masuku ngenjongo yokulondoloza imbali yelizwe abathi ababusi bayiguqula ukusuthisa inkanuko zabo. UMoyi uGeneral Lookout Masuku wabhubhela esibhedlela sePhararenyatwa eHarare ebhekane lecala ayelibunjelwa nguhulumende elokufuna ukugenqula umbuso mhla zinhlanu ngoMabasa ngomnyaka ka-1986. UMasuku waba njalo ngumsekeli kamkhokheli webutho lesizwe lapho ilizwe lithola uzibuse. Wabotshwa ngomnyaka ka-1982 ndawonye lomnumzana Dumiso Dabengwa besetheswa umlando wokuqoqa ukugenqula umgabe embusweni. Ngo-1983 idale le-Supreme Court lafumana ababili laba labanye abasolwa abane bengelacala kodwa amapholisa abavalela futhi. UMasuku ufe ngomnyaka ka-1986 ngemva kokukhululwa ngoba impila kahle ingasamanga kuhle. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
ku live talk namuhla sixoxa ngokuxokozela okungubandla le MDC ngaphambilini kokhetho lokudinga inkokheli yalelibandla entsha oluza kwenziwa emhlanganweni weCongress ngenyanga ezayo. Tumelani i-text message kumbe i-WhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezenguqu lamhlanje imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ingena kuviki lesibili kulimpela viki kulomdlalo okhangelelwe ngabantu abanengi ophakathi kweqembu leHighlanders iBhozo Chilamoya lele Cape United ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo ngolwesine umsekeli kamqeqetshi weqembu leHighlanders ubekuthemba Ndlovu uthe ukhangelele ukuba iqembu leBhozo liphumelele ngoba amalungiselelo alo ehambe kuhle kakhulu.
I think for this game against Cape we have prepared.
Amalungiselelo ethu ahambe kuhle njalo abadlali bethu bebentshengisa ukuba lentshukuntshu yokufuna ukuba ingxenye yeqembu elizadibana leCape United ngensonto. Yinto enhle kakhulu kithi nje abaqeqeshi ukuba nabadlali abancintisana ukudlala ngoba kutho ukuba labo abakhethiweyo ukuba badlali bazasebenza gadalala. Nxa ngikhanyela indlela abafana abazimisela ngayo ngizizwa ngilethemba elokuba sizathola impumela enhle kakhulu ngensonto.
Iqembu leHighlanders libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Black Rhinos emdlalweni walo wokuqala wesizini yalonyaka kuthi ele Cape United lona litshayele iManchester Diamonds nge-2-0. Imidlalo yeviki lesibili izaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBulawayo Chiefs elizemukela khona eleNetone enkundleni eluveve kuthi eleNgezi Platinum Stars izadlala leLumshwane Stars enkundleni eBaobab. Iqembu leZPC Kariba lizemukela eleHerentals ngaseNyamunga. Eleyada likhangelelwe ukudlala leChickenini enkundleni yaseRuvaro. Loba nje kule mbiko ethile iqembu selingashabalala njengoba umnikazi walo uWalter Magaya kuthiwa akasafuni ukuqhubekela phambili lisekela ngemali kodwa usezabe ephathisa amaqembu amela isizwe kuphela. Komunye umdlalo ngomgqibelo iqembu leFC Platinum okuyilo intshantshu zanyakenye lizanqikelana leqembu leTriangle ngasemandaba. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leManchester Diamonds lizadibana leHarare City emdlalweni ozadlalelwa enkundleni yeKippo ngoba inkundla yesakhuva okuyilo ikhaya leManchester Diamonds ingaphasiswanga ukuba kudlalelwe kuyo. Iqembu leDynamos lizadlala leHwange enkundleni yeRufaro ukuthi iqembu leChapungu lizadlala leBlack Rhinos enkundleni yasemandaba. Iqembu leChapungu okuyilo lihlezi phezu kwengalane ngemva kokubhaxabula eleBulawayo Chiefs nge-5 kanyanga ngosuku lwakuqala olwemidlalo. Lalo lidlalela edolobheni lasezishabane ngoba inkundla yalo ye-Ascot layo ingaphasiswanga ngokuba kudlalelwe kuyo imidlalo yePremier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lomhlabelelo sakhulayo ocula ingoma zokholo. UGift McGerald Ncube owazakala kakhulu ngokuthi nguGives yadumisa yena odabuka kobulawayo.
Umuzi wemakhokhoba kobulawayo udume kakhulu ngokuba nabadlali benguqu athi ngabaculi. Siyadumisa ngoba sebekhona abaculayo kulezi nsuku.
Angenibingelele balalele emakhaya, okhulumayo uGives yadumisa, ngi-gospel artist lapha kobulawayo emakhokhoba ngizalwa konkosikazi endaweni okuthiwa yimajiji.
Selamadlala nje athize esawakhiphile usiyadumisa.
Ngiqala ukucula ngo-1996 ngincane ngingakangena esikoleni. Ngicula ekhwayeni ka-Sunday school, ngabuya ngazicula ekhwayeni yabasha nama-albhamu awu-3 alithi kanye nawe Nkosi lakuqala ilolele lika-2015. Then 2017 ngazorekhoda elinye elithi Zikhetheleni. 2019 ngazorekhoda elinye elithi Hamba Sitimela.
Thank you.
wababo Israeli uJoshua ephalelisi imulika Israeli wafiki tuba
njengomuntu olikholwa ukhulele kuwo umculo okholo umfana kancube
akwenza ngakhetha umculo yegospel ke ukuthi ngithumayele elizwi likaNkulunkulu ngitshela abantu ngisende imessage ngevangeli lombuso lokubuya kukaJesu umculo wami uyamukeleka kakhulu ebantwini bawuthanda kakhulu abantu ngendlela enye emangalisayo bathanda ukundandelela nalapho engicula khona kumbe kusemachechi kumbe kuma-music concert ama-CDs wami bathenga bathaba babusisa amabesho
Israyeli wathi kubo ethanini dawayeli
ngesikhathi sinomona lizibani walithela abanye abaculi kunye labalaleli siyadumisa
umculo wami ke yatholakala nala engisebenza khona kwe-Velocity Records ku-Terina Avenue Lolobengula Street ilizwe engathanda ukuthi ndichiyele abaculi nabalaleli nabe nendaba nokuthi abantu bayatshontshe umculo wenu kodwa bambelelani nibekwazi ukuthi ku-music industry nilandeni ku-Facebook page nugive McGerald ku-Twitter ugive siyadumisa email address ugive siyadumisa @gmail.com
Velocity Records lapho kuphekwa khona umculo onje besikwetshise ngengoma zokholo ezidumisayo zibuye zibusise silo give siyadumisa phela sonto enhle kini lonke balaleli igama lami ngeze Jesus Banda lisale
Lilu na siletemba libusisekileke ngengoma zika give siyadumisa ayike sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili kusungulwa isinye njalo isikhwama sokuphathisa abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho esimale ngamadola izigidi ezingamashumi ayisithupha Kwanele mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili inkomo matukanduna bafubatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.